Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 13 Mfumfu 2019 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje, uDokotela Peter Makombeyi wathunjwa ngabacatshangelwa ukuthi badlelana lohulumende usephumile esibhedlela kule South Africa. Odokotela balungiselela ukuhambisa udaba lwabo lokukhalela umsebenzi edaleni leSupreme Court.
Through our legal advisors, we are going to file an appeal to the Supreme Court.
Amagqwetha ethu alungiselela ukuhambisa udaba lolu eSupreme Court. Lokhu kwethulwe ngumthethandaba weLabor Court kuphela namuhla. Ingcwethi zombusazwe zithi unkosikazi Grace Mugabe sokumele aguqele kumongameli Emmerson Mnangagwa ukuze ahlale kahle eZimbabwe.
Sokumele nje azinze nje ahlale phansi njengezalukazi zonke nje esingabafelwakazi, aqoqe impilo yakhe nje ayezilimela emasimini kumbe uyasenga inkomo zakhe njengoba sizophawula inkomo zochago.
Lingakhuthwa luhlelo lwamasiko olwabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. UDokotela Peter Makombeyi wathunjwa ngabantu abacatshangelwa ukuthi badlelana lohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa usephumile esibhedlela kwele South Africa. Lokhu kwethulwe namuhla nguDokotela Tawanda Zwakata osabambe isikhundla sikanobhala jikelele kuhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association elamalunga akhalala umsebenzi. UDokotela Zwakata uthi uDokotela Makombeyi okubikwa ukuthi watshiswa ngomlilo kagetsi njalo wahlatshwa amajekiseni ongaziwayo ukuthi yiwaphi ngabamthumbayo okwamanje uhlolwa ngodokotela engalaliswanga esibhedlela. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu labamelaphayo, umndeni wakhe kanye leziphathamandla zikahulumende. Kusenjalo odokotela abakhalala umsebenzi bathi bazahambisa emthethwandaba weSupreme Court okwethulwa yiLabor Court eyathi kumele babuyele emsebenzini. UDokotela Zwakata uthi baza kwenza lokhu ngenxa yokuthi lokhu bengala mali yokuya emsebenzini.
Through our legal advisors, we are going to file an appeal with the Supreme Court, and also that verdict, which is going to expire, I'm sure, before end of the day today, does not capacitate our members, and they still remain without means to get to work, without food, without money to pay for rentals.
Amagqwetha ethu alungiselela ukuhambisa udaba lolu eSupreme Court. Lokhu kwethulwe ngumthethandaba weLabor Court kuphela namuhla. Lokhu singanelisi ukuya emsebenzini njalo asenelisi ukuziphilisa ngoba iholo lethu liphansi kakhulu. Asilakudla le mali yokuhlawulela lapho esihlala khona. Esikujoyo lapha yikuthi isinqumo somthethandaba kasiguqulanga lutho empilweni yethu. Siyehluleka ukulungisa udaba lolu lomqhathi ofuna ukukhuphula ama-on-call allowances ethu ngokuyisilinganiso sokungamajumi ayisithupha ekhulwini 60%, loba iholo lethu likukudeke ngesilinganiso sokwedlula inkulungwane lengxenye ekhulwini 1,500%.
That's what the treasury is capable of offering at the moment.
UDokotela Tawanda Zwakata ukunhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association sixoxelaye eseHarare. Ingcwethi kwezeminotho kwezemithetho yezisebenzi ezimele yodwa uMnumzana Davis Ndumiso Sibanda uthi kumele ukuthi-ke kwenziwe okuningi ngabodokotela laba abakhalala umsebenzi.
Amadokotela alokukhetha into ezimbili. Okokuqala yikubuyela emsebenzini. Okwesibili yikuya emthethwandaba ophezulu, lokho kuthiwa ngesilungu yikuaphila. Bathi hayi, asivumelani lokuphiwe yiLabor Court. Nxa beaphila besiya eSupreme Court, okutsho ukuthi isinqumo seLabor Court siyabekwa eceleni, indaba leyi iziye iziwa ngaphi eSupreme Court. Kutsho ukuthi nxa bengabuyelanga emsebenzini kodwa beyaphilile baye eSupreme Court, uzathola ukuthi akulacala ababe belenzile. Kodwa bangahlala kuphela bangayi eSupreme Court bazatholakala belecala kungenzakala ukuthi baxoxe umsebenzi. Kulebha kulezinye izinto ezenzakalayo ezingaphezu komthetho. Engikuthe mina ngesilungu, the Labor Act is dwarfed by the occasion. So ngeyinye yezinto engangikhuluma ngayo esiyenzakeleke ukuthi into esikhuluma ngayo ngeyomuntu othi ungamxotsha awusoze uvuke uqhatshe omunye kusasa. So yikho engangisithi mina abantu kabakhulumisayo. Kodwa kuza okungenzakala yikuthi uhulumende uzahlale ngelawo amadokotela nxa bengangemsebenzini. Lanxa isinqumo se-labor court sikhona, kumbe bayaphila kumbe kabaphili, vele sokuqakathekile lapha yikuthi bakhulumisane. Ngoba esingakutsho yikuthi isinqumo se-labor court ebantwini abanjengabodokotela yilokhana okuthiwa ngesilungu yi-paper tiger. Ayisoze ibenze lutho ngoba kulamnye umuntu ongayangena emsebenzini yabo. Uhulumende uzazithola esekhuluma nabo futhi bona labana abantu ahambe wabatholela iphepha emthethwandaba. Ukuqakathekile ukuthi kabahlale phansi bakhulumisane.
Ye, okumele aqalise inkulumo lezimbani baba Sibanda?
Sokumele kube ngumqhashi ngoba i-contract singathi kumbe isivumelwane semsebenzini ngesabantu okuthiwa bayalingana kodwa bengalingani. Okuthiwa ngesilungu is two equal and equal partners. Oyibambe ngesidukwini ngumqhashi, isisebenzi siyibambe ngemzaceni. Kodwa oyibambe ngesidukwini inkinga yakhe ukuthi uvunda ngeka uchaya engakhulumisananga nalwana oyibambe ngemzaceni ukuthi hayi ndoda mina sengisekele ukuthi wena uyechaya umvula. So bonke abantu laba bayadingana bonke. Kodwa okuqakathekileyo ukuthi umqhashi ngabe nguye oyakuzisebenzisa ukuthi hayi madoda abiyani sikhuluma. Ngokuzwa kwami izisebenzi kaziyali ukukhuluma. Kodwa zikhala ngokuthi imali eziyiholayo ayanelisi ukuthi ziyefika emsebenzini. Ngokubona kwami yiyo indaba engasukuma iye emthethwandaba ophezulu iSupreme Court ukuthi njengoba sokuthiwa abantu laba bahambe emsebenzini bazahamba ngani.
Umnumzana Davis Ndumiso Sibanda yingcweti kwezemithetho yezisebenzi ezimele yodwa. Sixoxelaye ekobulawayo. Kasenelisanga ngokukhuluma leziphathamandla zohlangothi lwe-Health Service Board oluqhatsha odokotela. Sehlulekile njalo ukukhuluma lodokotela Obadiah Moyo, umphathintambo ohlangothi lwezempilakahle.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kilohertz.
Ulabanye abantu abathi umfelokazi Grace Mgabe usenjengenhlanzi etshelwe ngamanzi, ngakho kumele akhotamele umongameli Emmerson Mnangagwa labanye abakubandla leZANU-PF ukwenzela ukuthi agcine inotho yakhe yonke ekuqela indlu elohlonzi ebizwa ngokuthi iBlue Roof. Abanye njalo bathi umfelokazi ulakho ukusebenzelana loMnangagwa kwezombusazwe bengela kudonselana. Ibandla leZANU-PF lisanda kwethula umbiko othi indlu ehlala owayengumongameli eHarare izakwenziwa indawo yokulondoloza imbale imyuziyam. Kodwa uMnangagwa usanda kubika njalo ukuthi iBlue Roof izanikwa imuli kaMgabe wangcwatshwa kuzwimba hathi iNational Heroes Acre lapho kwakusakhiwa khona isikhonqo sakhe esibizwa ngokuthi iMausoleum. Isikhonqo lesi kasakhiwa. Abathi unkosikazi Mgabe usephelelwe kwezombangazwe bagoqela umnumzana George Mkhwananzi ingcweti kwezombangazwe ezimele yodwa.
Kuphelile ngaye ngoba yena yedwa uvele akanazo impande, akanawo namahlamvu lawo akade wathola kumyeni wakhe. Yikho ke laba abantu kade bemeseka ngabakade bemsebenzisa nje ukuthi kube nalokho abakutholayo kumbango obukhona phakathi kwezano. Uma indoda singasekho njengoba nje isi yeyaya kwelusa amadada kusho ukuthi nje sokumele nje azinze nje ahlale phansi njengezalukazi zonke nje singabafelwakazi, aziqoxe impilo yakhe nje ayezilimela emasimini kumbe uyasenga inkomo zakhe njengoba sizothola inkomo zochago. Akhohlwe nje ngokwepolitiki futhi kungamlimaza ngoba ihawu ebeliyindoda yakhe isabusa ngesikhathi isasenamandla awombutho, amandla amapolisa amandla abogadijele namandla omthetha phansi awusekho ba konke lokhu kwephuciwe.
Umkhwananzi uthi kaboni umfelokazi esebenza lomnangagwa.
Isimo sakhe sivele sizamenza abhule umsila phansi awufake emlenzeni abuyele kubona laba abaphetha amandla esengumuntu oncengayo ukuze aqhubeke ethola izinto ezinhle njengomfelokazi futhi angephucwa athathelwe konke lokhu umyeni wakhe akuthola ngezindlela ezingaqondanga. Kunamaplazi amaningi sizokuthiwa athathwa ngumgabe kungenzeka ke ukuthi bamephuce uma angazaziphathe buthapha. So ukuze izinto zonke lezo azikhusele zingamlahlekeli kuzodingeka ukuthi abe ngumuntu ozehlisayo aziphathe azabhula umsila phansi abancenge. Uma kungenzeka enze noma yini nje alalele ababafana abangathi bayamiyenga uzosale seyedwa sethe dandalazi. Yikho ke umbona sengathi kuzoba nokusebenzisana kahle nomnangagwa. Kungathi ukuthi uyamthanda kodwa kusenziwa ukuthi uyancenga njalo uzama ukuvikela impahla nenotho nelifa lakhe.
Lokhu kusekelwa ngusichamfundo Sabelo Gatsheni Ndlovu osebenza kwele South Africa.
Umfelokazi uGrace Mgabe mbone ngani kunento ezimbili ezingamu-affecta. Ngakontinua ephila njengomuntu okade eyi-part of i-first family, abenefithe, athole lokhu akutholayo, or engavictimayizwa ngabanye laba abakupolitiki abale problem le lo mngakho oseshonile.
Kodwa ubona ngazani umongameli Emmerson Mnangagwa uzamgcina kuhle yini?
Umongameli Mnangagwa usekhulume ebandla ukuthi yena ube ngalahlupho le-first family ngokwayo, ube lo hlupho ngalabo abantu akade be around i-first family. And ngibone ngani ukuthi ahlukumeze i-first family kungamkhathaza kakhulu ngoba laye ule first family at the moment. So ambona ukuthi engenzi i-president leyo ukuthi ungaphuma kuphawa kumbe ufelwe ube sohlukuluzwa. Ngibone ngathi uza kwenza lokho not because uyabathanda, ngoba laye uza bekele ukuthi ekufuture laye uzaba lo nkosikazi mebuza chiwe unkosikazi engahlukuluzwa ngabantu.
Kasenelisanga ukuxoxa lo mfelokazi unkosikazi Mgabe okubika ukuthi lokhu ethuswe yikubhubha kukaMgabe. Sehlulekile njalo ukukhuluma leziphathamandla zikahulumende. Kodwa ke umnumzana Belief Gawule okubandla lezanu PF uthi unkosikazi Mgabe ulakho ukusebenza lo mnangagwa.
Umongameli utshilo lokhu ukuthi imuli kaMgabe uhulumende uzayikhangela, uzayigcina nje. Uyikhangela ukuthi noma kuyini okwabe kulokhu njengomfazi ka-former president, vele inhlelo zonke zikahulumende ezigoqela le-pension yomkakhe iyamkhava konke, kuyamkhava kona konke kungwakhe. Akulanto ezamhlupha ngoba vele konke okwakhe kukhavad kulokuzeni yomkakhe. Ngokunjalo umongameli kukhulumile wakubeka sobala ukuthi hhayi imuli kaMgabe ihulumende uzayikhangela.
Ye, mase sikhangele kodwa kwezombangazwe la. Siyawazi ukuthi wakwazibamba esidukwini. Kambe kuyabo lokho kunjalo kumbe usephelelwe kwezombangazwe.
UGrace Mgabe umuntu la ngumuntu osaqinileyo ukuthi kumbe mhlawumbe uyafuna ukuthi aphenduke njalo athole isikhundla epartini ukuye lokho. Iphatha ayimvalelanga.
Ngokuya kwesikhathi kambe ngagcina sebenza njalo lo mongameli Emmerson Mnangagwa.
Kuhle kakhulu, kungasetshenzwa sibili nxa evele efuna ukuthi kusetshenzwe labanye, akulahlupho sibili akuvalelwa phandle. Bakhona kithi abantu abaxotshwayo. Lati nje sasaxotshwa kuZanu PF saphinda saphenduka. So ukuxotshwa kuZanu PF akusento entsha. Abantu bayaxotshwa kodwa nxa sokufikise kufanele ukuthi baphendukiswe sokube nokunye ukukhulumisana, akulanto embi.
Ibandla le-Movement for Democratic Change elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi lizimisele ukusebenza labantu abanjengonkosikazi Mugabe. Umnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikaJamisa, uthi umfelokazi ulelungelo lokwenza akufunayo kwezombusazwe. Unkosikazi Mgabe wayekucele lebandla le-ZANU-PF elalifuna ukuthi umnumzana Sydney Sekeramayi wakhethwe ngumgabe ukuthi athathe isikhundla sakhe abe ngumkhokheli webandla le-ZANU-PF lohulumende nxa umgabe esiyekele umsebenzi. Lokhu kwabangela ukuthi amasotsha abambisana lomnangagwa basuse umgabe esikhundleni ngomnyaka ka-2017. Direct from Washington.
the voice of America. VOA.
Le Studio 7 lisizwa siphuma ngapha e Voice of America e Washington.
Sengana masiko
wenziwe manje
ngilo baba mkhulu babelobola
uhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla siyakhona ngale ke enkayi emathechaneni sike sixoxe ke lo mama umphokisenge umoyo yena ngumasipanda masipanda kunjani mama
hayi siyaphila lenjani lana
siyaphila kakhulu lamhla ke uhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke mama sixoxa ke ngokuthi kahamba abantwana baphethwe njani emakhaya khona ngapho njoba siyabona ukuthi kwezinye indawo inhlonipho ngazani siphela pho likwenza njani khona ngapho enkaya
inhlonipho isivele isichabalele kayisekho kodwa siyazama ukuthi sibabonise abantwana kodwa sekunzima ukuthi babuyele ngoba abantwana bakathesi lathi sikhula kudala sokulomahluko omkhulu kakhulu kabasakhuzwa njengezolo kwakuthiwa nxa umkhuza loba ngokamakhelwano lelungelo lokumkhuza khathi esikhuza owakho kuphela umntwana ngoba ungakhuzwa kwamakhelwano uyabona sekuvimbela khathi izolo kwakuvunyelwa nje ukuthi umntwana wonke umkhuze ngendlela efaneleyo njengomntana wakho ukuze isizwe sethu sikhule silomthetho kodwa khathi isizwe sethu hayi umthetho uyachabalala kawusekho
Pho manje ke ukuze abantwana bekhule besazi ukuthi kambe imithetho yabantu imiswa njani konke lokhu nje kwenziwa njani esintwini maza kuthatha ngapi nxa sokunjalo
lokho sokumele thina njengabazali kube yithe sizibisela esikweni lethu thina singabuyela esikweni lethu akulawo into enzima kuza kuba lula sibambisana umsebenzi lo uza kuba lula ubana abantwana sibatshela ukuthi lokhu akwenziwa okwenziwa yilokhu nalokhu lokhu kuyazila abantwana bazabuyela esikweni kodwa thina singabayithi esasilandela amasiko abanye abantu elethu isiko lizatshabalala kokuphela lingabi khona noma kancane
singathi wena okubonayo kakhulu ungazani abantwana sebekuphambanisa kakhulu kakhulu khonapho enkayi kuyini xa kukhangela inhlonipho lento ezinjalo
abantwana bakathesi ungazihlangane laye ehamba lejaha kasabaleki uyazihambela futhi ifuna nxa sebekubona bangakwenzela isimanga ungakhona bethandelana kukutshengisa ukuthi vele wena usimzali uwesaba umzali wakhe umzali ozala yena fili lapho aphume khona ilapho athi angambona abaleki kodwa wena umzali njengomakhelwane khalandaba la umntwana uyazenzela konke nje uyazuzuza ubuhlungu obunye kumangalisayo and mna ngikhuthaza ukuthi kakhulu abantu asibuyelenini ebuntwini bethu kwenzela ukuthi abantu abethu sibondleke indlela enhle ehlonipheka ezasinikisa isintu ikubona la le mthado yakathesi ingaseyiyo mthado ehlalayo idilika kusakwamalanga
kwalapho uyakhuluma sibili ukuthi bayathandelana kugcina kungani kuyayangisa umzali phela ngweso kumele abaleke pho manje balungisa
sizakhangela phansi wena ubadlule kathi sungenzani sokumele wena ube ngokhothamisa ikhanda kwedlule kodwa esikweni lethu sikhula sasazi ukuthi umzali loba ngubani angakuthi chazi wawusunyamalale vele ungaphindi ubonakale eduze khonapho layazi besekwazi ukuthi hayi mntanami kutho ukuthi ubesentokozweni yakhe kodwa hhayi ungitshengisile inhlonipho kodwa bakathesi lapho ngikani sibili futhi ungadana ungadana and uze ukuhlungu okunye kumangalisa ukuthi kathi umntwana lo wenziwa yini ukuthi aqholoze ngale ndlela abantwana sebeyiziqholo okunye kubuhlungu kuzisa usize okuthi mina ngisise ukuthi abazali sibambisane lomsebenzi ukuze kube lula singahlala phansi nje sikhulumisane ngohlupho lwabantwana bethu sivumelane hhayi kuza kuba akula nto enzima vele
hhayi siyakuzwa kakhulu ke nkosikazi mpokisengi moyo umasipanda lokade sikhuluma laye ungathena lokusasa mama sicela uvalelisa abalaleli
hhayi siyabonga kakhulu
Yes, bongile ungadinga lokusasa.
Hayi, nami ngiyabonga shuwa.
Lapha ke besikhuluma lo nkosikazi Mpokiseni Moyo yena ngumasipanda uhlala khona ngale emathetshaneni enkayi. Asihlanganeni singabaphileyo njalo ngeviki ezayo.
Bayawagcina amasiko
wawo.
Owawusenziwe manje.
Kwamanje sike silethulile eziphathelene labatsha silo Mike Hobe.
Yebo 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 mthwakazo muhle simbabwe muhle yikudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumichael hobe namhla kuhlelo sixoxa lo nkosazana mantate mlotshwa osanda ukusungula uhlelo olujonge ukuthuthukisa abatsha abesifazana olungaphansi kwesihloko esithi lead girls to school sixoxa njalo lo nkosazana thando gwinji ongomunye ophathayo uhlelo lolu sizaqala lokuxoxa lo mantate. Ngiyakwamukela ukuhlelo sisu njalo.
Ngiyabonga, ngiyaphila wani njalo.
Hayi ngiyaphila. Awusitshele okunengi mayelana ngalolu hlelo.
Uhlelo lolu luqalise ngomvulo. Ingqondo kade silayo siqalisa wazi ukuthi sicelebrate i-International Day of the Girl Child. But isikhathi esiningi uma kucelebrate amalanga anjalo sijale ukwenza sikhuluma kuma-radio kubo-TV, but akula that practical ukuthi sibe lama-solutions esinganika amankazana especially emakhaya. Ngase mbhala phansi i-concept yokuthi okay, ngamfunga-supporta amankazana athi nibabhadalele i-fees. Angeke ngikwanisa ukwenza ngingedwa mina ngiwumantate, but ngiyakwanisa ukuthi ngikhangele ama-young people engiba-influencayo. Ngasenza ukuthi mina ngangingathale nje abantu labo ukuthi bona bangisupporte and contribute ngendlela ezithiyeneyo to this campaign. Ngingakwanisa ukuthi ngiraise imali ye-fees le-stationary for at least 1 year for amankazana ayi-12 in different provinces.
Kuyini okwenza ukuthi ube ngesifiso sokuqala lolu hlelo?
When it comes to issues as affect my girls, labo mama, that's what I'm passionate about. So like I say, whenever ngakule langa elinjenge International Day of the Girl Child, ngiyaphatheka in trying to sort of like organize ama workshops, a fundraiser. Engikhangelele kakhulu ukuthi if singa identify ama grade 6 girls from emakhaya, sibabhadalele i-fees for 1 year, which is grade 7 yakhe yonke. Khangelela ukuthi uzakwanisa ukubhala ama-exams engela stress, uzakwanisa ukuthi abhale ama-exams engaqeda angabi lohlupho lokuthola ama-results akhe.
Hhayi ngiyakuzwa. Bengicela ukuthi ubambe kancane ecingweni isizwe ukuthi yena uthando uthini. Uthando, ngiyakwamukela uhlelo. Kuyini okwenza ukuthi uvume ukuba ngomunye ophathayo uhlelo lolo?
Mina ngokwami ngivele ngisize mzala wontanga, and njalo nginanzelele ukuthi i-program leyo kuya le mankade i-necessary ukuthi amankazana adinge ukuncediswa ukuya esikole.
Hayi ngiyakuzwa Thando. Mantate, njengoba uhlelo lolu lujonge ukuthuthukisa abatsha abesifazana kuphela, ukhangela ukuthi uzabe usebenza ndawonye labantu abesifazana kuphela na?
No, ngisebenza lamankazana labafana kuhlangene. I-idea for me was ukuthi sitshengise ukuthi singabe sicelebrate i-International Day of the Girl Child, but the role that can be played ayingeke idlalwe ngabomama wamankazana kuphela.
Thando, ngicela ukuthi unikeze imuli yeZimbabwe amazwi akho okugcina phezulu kwalolu hlelo.
Ngisetsho amazwi wami okugcina ngiaphekile, imfundo iqakathekile and ukuqakatheka kwayo kusenza lathi njengoZulu sibe nabantu abangcono. So ukuze sibe ngabantu abangcono kungangcono sisupport i-campaign le ebuye lo mantate, siyisupporta ngenhliziyo ezipheleleyo.
Mantate, tshela uZulu ukuthi abafisa ukuthola ulwazi oluthile phezulu kwalolu hlelo kumele bayephi?
The easiest ukuthi bengakwanisa ukunisendela a message either via text or on WhatsApp. So inumber engiyisebenzisayo 0783962842.
Hayi, ngilizwile kahle. Ngiyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo. Ngiyabonga Thando, ngiyabonga mantate. Mthokazi omuhle, silugqiba lapho uhlelo lwabatsha namhla kuhlelo besilo. Nkosazana Mantate Mlotshwa, njalo unkosazana Thando Gwenje. Abafisa ukuxoxa lami ngikhona kuTwitter njalo kuInstagram @BigMike3BIGMYKE3, iyona username yami. Lingakhohlwa phela ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection, lapho siqhubekela phambili sithinta indaba eziphathelane ngabatsha elizweni. Uhlelo luqala ngo-8 p.m. bese lugqiba ngo-9. Kwanelo kwalamhla olivalisayo ngenjabulo, igama lami nguMike Hobe. Mthokazi omuhle, Zimbabwe omuhle. Bye-bye.
Siyabonga kakhulu ke Mike Hobe wakathesi ke sikhisizwe ezokholo silontukamela inkomo.
Ikudibana kuhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi useNispanda, igama nguNtungameli Nkomo. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje ntambama kusihlwa.
Usiphatheleni namhlanje?
Namuhla bengifuna ukuthi sikhangele indaba yokuba lezi thombe empilweni zethu. Nxa sibala ku Exodus chapter ka 20, uNkulunkulu enika imthetho elithumi. Uthi yena ku verse 2, ngiyinkosi uNkulunkulu wakho eyakukhupha eGibhite endaweni yobugqili. Ungabi labanye onkulunkulu ngaphandle kwami. Ungazenzeli izithombe ezibaziweyo lomfanekiso walokho okusezulwini lalokho okusemhlabeni lalokho okusemanzini ngaphansi komhlaba. Ungazikhothameli, ungazikhonzi, ngoba mina inkosi uNkulunkulu wakho nguNkulunkulu lomona ngehlisela ububi baboyise ebantwaneni bezizukulwane sesithathu lesinye sabangizondayo. Siyananzelela lapho ukuthi empilweni yethu kungaba khona ezinye izinto ezithatha isihlalo sikaNkulunkulu zisibuse impilo yethu, zibe sesiba ngabonkulunkulu abancane abayibo ababa phambi kwethu. Siyananzelela ukuthi nxa sisithi uNkulunkulu nguNkulunkulu empilweni zethu, kuthona kutsho ukuthi okokuqala nguye othatha isihlalo sokubusa, sokukhokhela, sokuthi impilo zethu zibhoda ngaye, impilo zethu zingaye. Manje akukho na empilweni yakho ezinye izinto eziba yizo ezimqoka, eziba yizo eziba ngezokuqala phambi kwakho? Ngathi asikhangele ngalindlela. Nxa wena ungathi kulento yini esempilweni yakho namhlanje ukuthi ingasusa leyo nto phakathi kwempilo yakho, kungangani impilo yakho isiphelile? Ebantwini abehlukeneyo kuba izinto ezehlukeneyo. Abanye umsebenzi, umuntu uyawukhonza umsebenzi wakhe ube yiwo omqoka phambi kwento yonke, lokuthi nxa sokuthiwe ngesonto kuyasetshenzwa uzimisele lokuthi engaye e-church, alove i-church aye emsebenzini. Abanye imali, umuntu uyakhonza imali. Siyazi ukuthi uJesu wazwanika umzekeliso ukuthi ungeke waba labo onkulunkulu ababili empilweni yakho, ngeke wakhonza imali ukhonza uNkulunkulu. Ikanti yona imali akula lutho olubi ngayo, kodwa lutho olubi lusuka lube khona nxa sokuyiyo esisiba umqoka empilweni yakho. Abanye abantu bayikhonza imali, bayigogosa iba nguNkulunkulu empilweni zakhe. Kwabanye abantu kuyabe kuyizinto asebezitholile empilweni, ungabe kuyimota yomuntu, umuntu imota yakhe uyawubona engafuni lokuthi ungene phakathi kwayo. Nxa ungenile uyasale thintitha eyiklina usiba ngokunye. Abanye izindlu, umuntu ukhonza indlu, indlu yakhe ibe yinto eqakathekileyo, ibe nguNkulunkulu empilweni zayo. Ngakho angazi ukuthi kuyini okuthatha isihlalo sikaNkulunkulu empilweni yakho okumele ukususe ukwenzela ukuthi uNkulunkulu abuse. Ingqube esilayo ukuthi engxenye singananzelelanga uNkulunkulu sesamsusa esihlalweni sakhe sokuthi abuse empilweni zethu. Ngakho namhlanje ngifuna ukuthi ucabange, uphenduke nxa kulento esithethe indawo kaNkulunkulu empilweni yakho. Namhlanje ufuna ukuthi uthole isikhathi sokuthi uzisole ngalokhu, uxolise kuNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ngicela ubuyele esihlalweni sakho sokubusa empilweni yami.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni Baba ngegama likaJesu. Siyathandazela abalaleli bonke ukuba lapho esisuse wena ukuba ubuse empilweni zethu. Nkulunkulu sendithandazela abalaleleyo abadangela imoya ukuba namhlanje bakhuthaze imoya ithole ukuthokoza lokuphila njalo ngegama likaJesu. Amen.
Lolove kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisibanda. Asibe nisonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu ke Ntungamile Nkomo. Kwezemidlalo yenguqu, iqembu le-Highlanders linqobele 10-1-2-0 emdlalweni we-Premier Soccer League odlalelwe kuBulawayo namuhla. Kweminye imidlalo, iqembu le-Manica Diamonds linqobe LZP Sikaribha 1-0. Singakehluka nothi sikhangele kugokela namhlanje. UDokotela Peter Magombeyi wathunjwa ngabacatshangelwa ukuthi badlelana lohulumende usephumile esibhedlela kwele-South Africa. Sivuqhuba lapha-ke uhlelo lwethu lomhlanje oluvalelisa uGibbs Dube.